Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 12 kuNcwabazi 2022 eCape Town. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usola osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana. Ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga umongameli omutsha kule Kenya kungena kusuku lwesithathu. Uhlelo Woza Friday kule viki silomculi womdumo owerumba umduduzi Kolide obizwa njalo ngelokuthi eze giraffe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla usole osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana esithi kwenqabela ukuthuthuka komnotho welizwe njalo kuxotsha abavela kwamanye amazwe abafuna ukutshala imali kwele Zimbabwe. Wethule amazwi la eVictoria Falls evula ngokusemthethweni kumhlangano weZimbabwe Economic Development Conference wokudinga amacebo okuthuthukisa umnotho welizwe. Uphinde wabhatheka emhlanganweni wokululunga ubuciko babomahluli owe-Judges Commissar Workshop oqhutshwa iminyaka yonke. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lomnumzana Richard Moyo ongumphathintambo kahulumende omele iMatabeleland North njalo owethule umbiko wakhe kulo mhlangano.
Okay, ngiyabonga dadewethu. Ama-programs ahambe kuhle okumangalisayo emina adreswe ngubaba umongameli president. Ama-judges symposium ibi-workshop adikhangelane kakhulu lokunika kumbe ukutraina ama-judges aweZimbabwe ukuthi ehambelane lama-judges awe-region akwezinye indawo benikana imbono lokuhlomisana ngokusebenza kwabo emsebenzini wabo ama-judges. Lokuthi bekwanisa ukucubungula amacala lananzima ngenxa yokuthi babe betrainiwe bengena imbono and kakhulu lokhu zeni iprogramu leli iqakatheke kakhulu kakhulu ngoba ibichasisa njalo kungani kuyancintiswana lakwamanye ama-region ama-judges ngoba wonke ama-judges ade khona akamanye amazwe but kakhulu kuzoqiniswa lokutrainwa lokunikwa i-workshop kwama-judges ethu eZimbabwe kukuhambelana le vision 2030 efunwa ngumongameli welizwe leZimbabwe. Ngalo kubuye le economy adinge finance lakho bekukule ngcishi zonke ama entrepreneurs lamanye ama bankers labo bonke nje izikwe abeka hulumende abe finance bekhangele bekukuni kuhlomisana ngomumo womnotho economy yethu yelizwe. Yabona nje ukuthi izinto zikhwela everyday ama rate ebukonye ukuthi abantu bayenza kokulu sabotage ye economy ukuthi beze banika example omongameli yokuthi e hotel imili A1 ungayikhakhuleta ukuthi kwana imbuzi A1. So kusho ukuthi ngelanga ama delegates ade khona athi befika ama 200 kusiya ku 300. So each delegate ubesidla imbuzi ezingu 3 ngelanga each delegate kubuye ku bedding because of rate umuntu oyi-1 ubelala ngemali ekwani inkomo. Ubona ukuthi khona boy conference le binge 3 days ungakhakhuleta ubona ukuthi ama rates abantu abasebenzisa abe sengama rates lana angahambelani le economy ungane abantu basupporteja. So izinto zonke lezi athi kukhulunywa ngazo ku economic forum leyathi khona athi khokhelelwa ngu minister Mthuli Ncube. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende omele iMatabeleland North ubekhuqa icingweni losithandekile Mhlanga Westview 7, Westview 4. Amapolisa izolo ancitshe inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition imvumo yokuthi uZulu atshengisele namhla phezu kokonakala kumnotho welizwe lokunye. Encwadini elotshwe nguchief superintendent G Moyo, amapolisa athi amukele incwadi ye-crisis yesicelo sokutshengisela mhla ziku-5 kuyona le inyanga. Kodwa basoze baphiwe imvumo ngoba umbuthano wabo wephula isisekelo sombuso welizwe esithi lapho abafuna ukutshengisela khona kuduze lephalamende yeZimbabwe njalo kakuvunyelwa. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi izaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba. Ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga umongameli omutsha kwele Kenya kungena kusuku lwesithathu namhla. Abenhlanganiso Independent Electoral and Boundaries Commission lokhu bengakayizisi uZulu ukuthi ngubani onqobe kukhetho lolu. Abalolwazi ngokwenzakalayo bathi nguchiki lobhanqa phakathi kwamnumzana William Ruto lomnumzana Raila Odinga. Umgcinisihlalo webandla leJubilee Party elikhokhelwa ngumongameli Uhuru Kenyatta usesikhundleni okwamanje lazise ukuba kungabe kulokuqilibezela okuthile kulolu khetho olulakho ukuphambanisa ukubalwa kwamavoti ngokukhululekileyo. Inhlanganiso ebona ezokhetho ibika isalisa intathelinda izindaba kanye nezinhlanganiso zezindaba ukuba zitsho ukuba ngubani osenqobile kulolu khetho. Abameli benhlanganiso ezitheneyo ezilwela amalungelo oluntu labahulumende bamazwe atshiyeneyo omhlaba bebegcwele kwele Kenya kuliviki behlolisisa ukuqhutshwa kokhetho lolu. AbeZimbabwe lapho bebekhona, omunye wabo uNkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso yolwela amalungelo oluntu eyeZimbabwe Peace Project. Umkoko utshele uGaino Gumede Saidi owe-Studio 7 ukuthi bafunde okuningi okuhle lokubi okungaba isibonelo kwabeZimbabwe ngesikhathi beqhuba ukhetho ngomnyaka ozayo.
Injongo yethu ibiyinjongo yokuyafunda eKenya ukuthi bona izinto bazenza njani. Anje wazi ukuthi ngomnyaka ozayo iZimbabwe iya kukhetho. Kuningi esikubonileyo okuhle lokunye esikubona ukuthi lokhu kungaba nzima nxa kungahanjiswa ngakithi.
Okunjengani ungasichasisela ukuthi elikubonileyo elizabuyela lakho ekhaya lani likusebenzise kuyini?
Esikubonileyo yikuthi ngelanga kusiyavutwa njengakusasa i-commission ibe lohlelo lokuthi uZulu abone ukuthi u-polling station kuyabe kuminjani, njalo lokuthi ikuphi okukhangelelwe ukuthi umuntu abe lakho siyavota. Bekubonakala kuma-TV ukuthi abantu babone ukuthi nxa ungena ku-polling station izisebenzi zokhetho zikhangelelwe ukuthi zenzeni ukwenzela ukuthi kungaze kwaba nomuntu obuyela nkhaya engavotanga.
Kungathi kuyini okubambe kakhulu?
Engikubambe kakhulu kuleso sibanga sithengiswa ileyo okuthiwa yi-simulation ikuthi ngibone ukuncediswa kwalabana abakhubazekileyo. Kungaba ngumuntu ingxenye ongaboniyo kumbe olohlupho lokuhamba. Basitshele ukuthi umuntu angenelisa ukuthi abuye lo muntu ozamncedisa asuka la ekhaya ukuthi azomncedisa ukuvota. Kodwa esikubone kuqakathekile ukuthi nxa umuntu esehambe wancedisa umuntu oyedwa ukuthi avote, kasenelisi ukuyancedisa omunye futhi. Njalo umuntu lo oncedisayo kufanele njalo asayine iphepha elokuthi kasuke khonapho esiyakhuluma kwabanye abantu ukuthi uzibani bani engihambe ngancedisa ukuthi avote, uvotele uzibani bani.
Xa sesikhuluma ngabesifazane elikubonileyo khona ngale elizabuyela lakho ekhaya kuyini?
Esikubonileyo yikuthi phezulu sibili kuma-presidents sibone ukuthi ukhona oncintisayo obelomsekelayo owesifazane. Njalo abantu beKenya ikakhulu abesifazane bebethokoza kakhulu ukuthi kulo muntu wesifazane kuleso sibanga besithi kumbali yeKenya akukaze kwenzakale ukuthi kube lowesifazane kwisikhundla esiphezulu esika vice president.
Ontanga ke bebelezabuzane yini labo ngokhetho?
Aba abaningi bakhona kade bevotisa bekungabasakhulayo ukuthi ukuthi abasakhulayo bathole into ebanike okunye okokwenza ngesikhathi sona lesi isokhetha. Njalo sibe lethuba lokuhlangana lenhlanganiso zabesifazane ababumbe okuthiwa yi-women situation room.
Leyo situation room eyabomama ibihlosene.
Kusituation room leyo bebethola imbiko ephathelane lokuhlukuluzwa kwabomama okuphathelane lozokhethwa. Bekhangela labo akade befuna ukukhethwa, bekhangela njalo labo abakade bevota, bekhangela njalo nezisebenzi eziphathelane lizokhethwa.
Unkosazana Justina Mgogo, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Press Project. Limuzwe lapha ixoxa ecingweni loGaina Gumede Saidi weStudio 7. Namhla lusuku lwabatsha ole-International Youth Day. EZimbabwe abatsha bathi bekungela imidlalo kumbe imihlangano ekhanyayo yokunanza usuku lolu. UMnumzana Michael Ndiweni osebenza labatsha abanengi kwakutshiyeneyo uthi loba izomnotho zingamanga kahle kwele Zimbabwe, kumele abatsha bezame ukwenza imisebenzi etshiyeneyo. Uxoxa ngodaba lolu loGaina Gumede Saidi weStudio 7.
Kunengi ontanga abahlangana lapho okubahluphayo kathesi, but ukukhala akusizi. Kwehlula bathi imbuzi ngesisimuzi. Kusuke ukuthi kathesi-ke ungalinda uthi mina uhulumende uzangilethela into ezithize akusoze kwenzakale. Ngikhuluma nginje mina iminyaka eminingi esengiphile elizweni lapha, okuningi zenzeka. So inkuthazo yami khona kwasekhulayo ukuthi kumele sikhangele izinto from a positive perspective, kumbe ngithi sikhangele amathuba. Siyazi vele inkinga zihlala zikhona, singabi ngo-indiko lezi inkinga lezi esihangana lazo, but sibe ngabantu ukuthi mina ngibona ithuba lapha nalaphana. So umnakani wami ngicabanga ukuthi ilizwe kathesi kalila mathuba akhona awemsebenzi, and thina ma siyafunda esikolo sifundiswa ukuthi ngingaqeda i-degree ngizaqhatshwa. So ontanga bakhuthaza ukuthi kathesi kumele bazenzele izinto, ngoba uhulumende xasikhangele akula asinika khona esingathi ngamathuba emisebenzi njengabasakhulayo. So ngomnakani wami ngicabanga ukuthi mina ontanga kumele bazidingela amathuba bazenzele izinto. Ngiyazi abaningi kathesi babekhangelele ama-political processes ukuthi hayi nxa kungaba nalokhu nalokhuyana, but uzalindaba uzokube nini sukuma uzenzele ntanga, ngoba kathesi uzikhangele uziqondile. Kodwa lawa kuncane ukukhala vele akusizi, asikumele sizenzele izinto. Nawe bambahamba khona lawo ulungise impilo yakho.
Abanye ontanga kodwa Ndiweni bathi bona baqale ngaphi?
Ye, ngiyavuma. Sibili ukuthi akumelanga sikhohlwe ukuthi uhulumende olomlando ukuthi alungise amathuba abontanga ukuthi bathole impilakahle. Akumelanga sikubalekele, kodwa-ke kunjalo sithi uhulumende kalungise amathuba abontanga, kumbe i-create an environment, sizalinda azayilungise nini? Esengiloko esiguga imalendeba ezimhlophe nezimhlophe nento besilindile. So okunye ukuthi sukume la uzame, iloba uphatheka kwezepolitiki, uhlonga lepolitiki usiyavota usenzani, kodwa ungakhohlwa ukuthi la okunye kumele uzenzele, ngoba ungalinda uzaguga uloke ulindile njengontanga. Kodwa angisho ukuthi ontanga bengaphatheki kwezombusazwe, ngoba kulilungelo kasibhekele isekelo sombuso kuma-Bill of Rights yethu yakhonapha eZimbabwe osinyethu. Kodwa-ke akumelanga linde kuze kube nini, ngoba uzalinda uzabele uwuguba utshiwa isikhathi.
UMnumzana Michael Ndiweni usebenza labatsha kwakutshiyeneyo, ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Kulayitok namhla sikhangela ukunanzwa kosuku lwabatsha emhlabeni wonke jikelele ole-International Youth Day. Okwamanje wesizwe udaba oluveza imibono kahulumende bakwele Melika. Mhlaka-18 Zibandlela lonyaka elemelika lafakela izijeziso zenotho amakhampani amathathu ezimali adlelana le-Hezbollah kanye leyinye ebona ngezihambi. umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumente wakwelemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi benza lokhu bejonge ukuvimba imisebenzi emibi eyenziwa yihezbollah ekhahlameza abantu bakwele Lebanon. Abaphekelwa izijezo zenotho lezi ngu-Adel Diab, Ali Mohammed Dawn lo Jihad Salam Alame babumba inkampani okuthiwa yi-Dalar Salam for Travel and Tourism. Baphakelwa izijezo zenotho lezi phansi komthetho we-Executive Order 13224 ovimba okwenziwa ngamalwecatsha inkokheli engaqhedakaliyo abasekela amalwecatsha labanye. Mhla ka-21 Zibandlela elemelika lafakela izijezo zenotho u-Adnan Ayad osebenzelana lenkampani eboleka imali labanye adlelana labo abagoqela asebenza laye u-Adel Diab labaku-Hezbollah. Ngomnyaka ka-1997 elemelika lathi i-Hezbollah inhlanganiso yamalecatsha ongamelanga isebenze loZulu njalo yafakwa uphawu lokuthi yi-Foreign Terrorist Organization. Ngomnyaka ka-2001 elemelika lafaka njalo olunye uphawu oluveza i-Hezbollah njengenhlanganiso eyi-Specially Designated Global Terrorist. I-Hezbollah siyahlasela indawo eziningi ezigoqela ukubhomba kwayo inkamba yamasotsha emelika ngomnyaka ka-1983 eBeirut iyabulala khona amasotsha edlula amakhulu amabili lamatshumi amane 241. Yaphinda yahlasela njalo amajuda ngomnyaka ka-1994 e-Amia Jewish Community Center e-Buenos Aires kwele Argentina lapho okwafa khona abantu abafika phose ikhulu 85. I-Hezbollah yabulala njalo owayengumkhokheli wakwele Lebanon u-Rafik Hariri ngomnyaka ka-2005 lapho kwabulawa khona abantu abafika amajumi amabili lambili 22. Abantu abedlula amakhulu amabili 226 babulawa ngesikhathi esifanayo. Uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngezimali olwe-US Treasury Department luthi ukufakela i-Hezbollah izijeziso zenotho lalabo abadlelana labo kuveza ukuba elemelika lizimisele ukuvimba ukusetshenziswa kwemali ngendlela ekhuthaza ukubulala abanye abantu. Ele-Lebanon lalithuthuka kodwa okwamanje libhekane lomnotho obhidlikayo. Bayahlupheka kakhulu abantu abaningi abahlala kulelo lizwe. Umnumzana Brian Nelson okhokhela uhlangothi lwemelika olubona ngezimali lokusetshenziswa kwayo uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba i-Hezbollah isekela abantu bakwele-Lebanon. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Blinken othi i-Hezbollah isebenzisa abantu bakwele-Lebanon ukwenzela ukuzinothisa hatshi uZulu. U-Blinken uthi elemelika lizaqhubekela phambili livimba imisebenzi emibi i-Hezbollah. Belilalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwelemelika. Ngokwamanje sike sizwe okwethulwa nguZulu.
Salibonani ma-Studio 7 amahle kundawo zonke eZimbabwe lendawo zonke lapho elikhona. Hhayi, lami ndike ngikhulume njengalaba abafana bakamthakazi laba abathekisa abantu abadala ukuthi hhayi bafana bambona ngani iqembu labafana abancane. Bafana libonezwa abadala mabelitshela kuthiwa indlela ibuzwa kwaba phambili. Lilala abadala bona abasekhaya kuthiwa ngondebela ngitsho ma bekhuluma ukuthi bathini ngendlela eliyenza ngayo into abantu eliyenza ukuthi sigcine siyakudlidelela ekhaya ngenkani ngoba iqembu elilo lifuna ukuthi lilikhulu lale libonye. Lingaliyimthwakazi lingabantu nje abalutshwana ukuthi lina lifuna ukuthi abantu belisapote ngenkani ukuthi mthwakazi mthwakazi yabona. So into leyo madoda yokwethisela abantu leyo liyilahle leyo bona likhankasela iqembu lenu nje kahle ngendlela eyirayithi lingatrethena abadala yabona ngoba into leyo yokutrethena abadala leyo ayikho rayithi. Senze sifisa ukuthi ngakutiwa kwakukhulwa kutshaywa zibhakele emfuleni yabona abantu abanje sobafuna siqhutshezwe mpeka kokutshane kakhulu yabona ngenqimbi inkani leli layo leyngani iphele yabona ngoba ngendlela eliyenza ngayo liyenza inkani madoda akufuneki ukuthi indlela le liyenza ngayo leyo yazi lihlukane lamashona la. Amashona la kudala la athembisa kula nto eliyitholayo uyabona. Amashona abantu azihluphekele agcwele lilawo eGoli kona amanye agcwele eBotswana agcwele ngaphi ngapha amashona kuze libona ukuthi ahlupheke amanye akubo Kenya kona la amashona ahlupheka nina khuluma la wena abantu ukuyiba bale problem eZimbabwe libazi uyabayisaba libathethisa uyabona lesala libhizi ukuthi litesana labantu abangalacala kodwa abantu abalecala libakhangele lingaba approach so zamayo ukuthi libe ngabantu bantu bemthakazi lihloniphe uyabona amaNdebele ngabantu abayisizwe esihloniphekileyo kakhulu but ngendlela eliyenza ngayo lina seliyenza ukungazani abantu basesemndebeleni nabantu abathanda ukulwa yabona kanti ukulwa kusebenzi amashona ahlupheka nje wonke njalo akula kodwa umuntu uthetha ishona umuntu uthethele yi abantu bahleziwe mina kinje ngithetha ishona shona uma ukhuluma kanjalo mina ngihlala khona lokho mthwakazi uyakucabanga ukuthi mina ngizwe njani
kunanika sazi labathwakazi silelele siyabonga bakithi ngenxa lingazibali kodwa balalini ngenxa lingazikhiphanga kodwa ngenxa kuthiwa ilizwi kalifika siyacela nathi kungena emoyeni njengoba lesinxusa lesithumela bangazibehaboroni mina njengomntu okhulileyo uwaloli lizwe nezinto ezibuhlungu ikakhulu nxa umuntu ophakathi kwezombangazwe ukuzwa abantu bakini belahlekile ubuzufisa ukuqondisa lapha lalaphana kuyazwakala ukuthi ngolutsha kodwa kubese ukukhathaza emoyeni uzufisa ukuthi bayabaqondisa kukhanya ukuchothoza okukhona nge-MRP ukuningi MRP inhlanganiso ekamthwakazi kodwa umthwakazi ngelizwe kunabantwana abakhulumile abathathu amajaha kade belandelana abakhanya nje ukuthi bafundiswa into engasiyo okokuqala kanye nesilingisi lizwe nge-TCC i-TCC isuka kumogen shangrayi kamazanye balungisa ilizwe ngoba bevele bezingatsha bengabazukulu bezalo
laba ngabalaleli bomsakazo we-Studio 7 wezemidlalo yenguqu kusasa i-Cranbourne Bullets vs Ngezi ne-Platinum kuzobuya ke i-Chicken Inn ingcilana le-Harare City i-Rentals yona iyabe ingcilana le-Islanders iBhoso Tshilamoya kuzobuya ke i-FC Platinum ihlana ke le-Black Rhinos ngesonto ke i-Tenax FC ingcilana le-Dynamo Zimbabwe khona ngale-Vengere kuzobuya ke i-Bulawayo Chiefs ingcilana ZPC Kariba eluveve i-Changi United iyabe ingcilana ke nemanika Diamonds kuthi ke Cape United ilebulawayo City kunjalo ke kwezemidlalo Woza Friday kulivingisi lomculo womdumo owerumba umduduzi Golide obizwa njalo ngelokuthi eze giraffe yena ke usanda kwethula isingle yakhe entsha untungameli inkomo we-Studio 7 uyalandisa
Golide insizwa esihlumile yagcila mpela emculweni nanku selamadlalade amahlanu aphekwe ngobunono obukhulu
Bonkomo ngiyabingelela ngibingelele na wonke umuntu olalela umsakazo omkhulu ngibonga ithuba elikhulu kangaka ngingelutho ngingumfana omncane osuka le endaweni yasemakhaya empandeni Plumtree eMzansi kuyila engiphuma khona ngiyabingelela ithuba ngibonga ukwamukelwa emsakazweni omkhulu kangaka
Kulingoma uthi wena ngesonto ekuseni okuyingoma yosizi akusichazisele okune
akazanga gulu baba ngathi nje ngesonto ekuseni ngivuya ekuseni ngathola ucingo lesithi ubaba kasekho bazokhumbula abalandeli ngengakhipha inyathi ye mama ngo-2016 nakho ngangilahlekelwe ngumama usho ukuthi kahle umtuthu sikolide akasena bazali akasena mama akasena baba le singile bengiyikhipha ngivalelisa ubaba wami kanti futhi bengiduduza ngayo kuwo wonke umuntu nje ongabe ngasenayo ubaba ngasenayo umama
amadlalati amahlanu abalisa ethi ma Afrika amahle uthando luyinkinga wavumelani ukwelikude kanye leyama singles le ethi singles collection kungani usugxile kakhulu kuma singles kulezi nsuku kulokwethula amadlalati apheleleyo
okwenza ukuthi ngingarekhodi ifull album uNkomo umculo lezi nsuku awusela benefit ngibhizi ngezinto ezenza ezizobenefita abantu abangi khuluma nje kumanje ngibhizi ngiyakha owami umuzi ngiphumile emzini omkhulu okuyizinto engibhizi ngazo izinto ezobenefita abantu abami ngenxa yokuthi emculweni ayisekho ibenefit kuba nzima ukuthi uthathe imali uyefaka endaweni lapho ubona khona ukuthi ayikho i-investment yilokho kwenza ukuthi ngiqine kakhulu ngamasimbi track ngoba wona ngcono awabizi njengokwenza ifull album
abangathanda ukuthenga ingoma zakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
abafisa ukusupporta umsebenzi wami inombolo engitholakala kuyo yase South Africa ethi 0626124319 yilapho engitholakala khona kanti ku Facebook yangithola Mduduzi Golide ku YouTube nakhona Mduduzi Golide
abalandeli ke ubatshiyela wapha amazwi
balandeli ngicela isupport beqhubeke njalo besupporta njengalokho ade bekwenza iminyaka neminyaka bengakhathali bengapheli amandla bengapheli uthando
Mduduzi Golide ezejirafu ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu
ngakuhlukana isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba abezikhokhela namhlanje umongameli Emerson Mnangagwa usola osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga umongameli omutsha kwele Kenya kungene kusuku lwesithathu namuhla kuhlelo Rose Friday kule viki besilomculi womdumo owerumba umduduzi Golide obizwa njalo ngelokuthi as a giraffe Silukuba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje wolivalisa umthembo sithembayo uGibbs Dube ngisithi kumele libe lempela viki enhle phela elithukela
si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.